ngemuva sikhula besikwazi ukubana nxa kothuma kungaphekwa abakoduwe labo babuya baphakulele bedle abakusibandu labo babuye baphakulele bedle nabakunyoni kube njalo. Ngifuna ukubana ngikhuthaze khonoko isintu sethu ubuntu bethu esabuthola bukhona sabuphiwa ngabobaba bethu labomama bethu kudala endulo khonale siwuqhube sisiya phambili. Nxa uthe wathola khangela osweleyo lawe unike ngoba le Bhayibhili amazwi kaNkulunkulu akhuluma ubana wona sibuzisiwe isandla esiphayo ubuzisiwe umuntu ophayo kulalowo othathayo ngezikhathi zonke. So nxa bekhona abaswelayo wena uthola phana kulo mvuzo omkhulu ekupheni awula muntu omletha uyaswela ngesimthu sethu. Yikho phela babesithi khona isimo somhambi asinganani singangophondo lembuzi nje ngoba babetshelwa khonoko ubana awusoze umane uvale ikhitshi lakho ngoba ubone umhambi edlula uyamupha ngoba vele sisake sincane sinjengophondo lembuzi. Ngakho-ke ngifuna ukubana ngikhuthaze umoya wokupha that spirit of giving asibe ndawo. Akumelanga kube nomuntu oswelayo esintini sethu nxa sihamba whether yi-Christmas whether yi-New Year whether yi-Easter whether kuphakathi ngoJune khonaphana ngoba lolo moya wokupha ngezikhathi zonke.
Kodwa ubona ngani-ke kuzaba kunjani omnyaka ozayo bangabe kungcono yini njengomnotho ungani kuguqa amadolo?
Umnotho kawuguqi ngamadolo Mthembu, umnotho ukhona. Into nje esilelayo ukuthi kona siloko sifuna ukucabanga emuva ekusebenzeleni amakhiwa amakhulu. Nxa kuthiwa uyasebenza kuyabe kungukuthi uvukela usiyatshaya itikiti enkampanini ethize kumbe kufactory ethize. Kodwa ngiyakhumbula ubaba wethu uJoshua Mgomo ekhuluma esithi khona vula uzenzele njalo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi imali lithi lima. Lokhona wayesitsho ukubana egcwalisa inkulumo eyakhulunywa even nangunkulunkulu engadini yase-Edeni esithi khona uzakudla izithukuthuku zakho. So nxa umuntu ungavula amehlo uvule ingqondo ukhangele kukhona ongakwenza okuzakwenza ubana ube le mali. Asisukeni kube intalethi ukuthi mhlawumbe uhulumende uyomele asinike imali kumbe asinike imisebenzi basinike izinto. Asizenzeleni sodwa. Wenza kumbe ugcina inkukhu kumbe ulungisa amakhandlela kumbe ulungisa amakhobra yonke into iyakunika indibilize. Into okumele siphume kiyo ngumqondo ufuna ukuphiwa sikhangeze izandla ngezikhathi zonke. Umi ngakusindawo